Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 25 Nkwenkwezi. May Day, Africa Day 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence.
Abasakhulayo bakobulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba semandebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe atshiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela. Babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqe ngabenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba Trust kobulawayo. Ongene ngabatsha abavele emabandleni ezombusazwe ehlukeneyo agoqela iZANU-PF, iMRP, iPDP ekhokhelwa unkosikazi Mathibenga, iMDCT ekhokhelwa nguMakhuphe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, iNPP, iZaphu, iPDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU-PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamuhle le-Africa Day njalo sinxusiwe lapha ukuthi sizokhuluma nge-peace. We saw it very fit njengeZANU-PF to be part of this event because kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU-PF sithi thina peace kumele iqakathekiswe kube le tolerance.
Isikhulumi sabakhulayo se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abatsha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye lababahlukumezayo.
ngithanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho. Asikhankaseni ngokuthula, asisebenzeni siqede kudlule. Akudingi udlame, akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane. Noma singavumelani, asihloniphaneni singabantu. Kuzathi sokudlulile sizabe silokhu singabantu, njalo asithandaneni njengabazalwa eAfrika.
Osakhulayo olilunga leMRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula, hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela.
Tina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni, sikhangela izenzo. Yebo ungakhuluma ngokuthula, kodwa uza kwenza yini ukuthula kwangkhona? Tina njengomthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu. Izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele iMachiavellian, simele umthwakazi.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba we-PDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu, ngakho kumele basukume bazimele, bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa.
Esicaba ngento eyi-1 njengabantu abatsha ukuthi thina ithi esidubekayo and sibahlala sidubeka, mbona ngantwana lelizwe selifuna ukuthi ke sitshiyane nama-politicians langaqedakaliyo, mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongasikhokhela, ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida, uyibo abantu abakwazi ukugcina imuli.
Ucommissioner we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi.
Ngingathanda ukuthi ngithi elections are around the corner and as National Peace and Reconciliation Commission is the Chaira Israeli, is our peace of Uganda, is very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country of Yeramutula. We were in the Ruti, but we are asking our way in, who's the money? Because those that are forced, as a frustrator,
abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela, njalo banikeze ukhomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uXolo, abatsha bemazweni yawezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo. Okunengasikuzweni kuMaphitha Ntambe eseHarare.
Abatsha bathi sebefuna ukubona amanyathelo azwayo asekela intuthuko yabo, ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu, kodwa bathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki, okwenza ukuba abanye begcina sebesetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo ze-sociology, njalo uthi leli zwekazi kumele lilwisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbaphisana.
Sifuna ukuthi kulungise ukuthi i-corruption istoshe, qalise ukulinywa, sibe self-dependent. Isisikhiso ukuthi sithuthukise i-Afrika. Lathi ukuthi uma siphuma siqede e-university sikwazi ukuthi i-future lethu elakusasa kuhamba kahle phambili.
UNombeko Ngwenya ngosakhulayo ofundele eze-arthe lolimi lwesiphuthukezi, yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka, kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi le-Afrika.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi. Iloba ngingatholanga umsebenzi, ngenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe kelakusasa. Senelise ukuthi sibe le kusasa elihle, i-Afrika yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo ze-banking le-finance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela kathesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini, and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs, of which nxa sikhula so asiyozi into esingabe sizikhangelela zona lezo. U-expect ukuthi nxa umuntu esithi sekhula early 20s abe sethola ama-opportunities okuphila.
inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha esimimicijo emayelana lentuthuko yabo. Kodwa leli zwekazi lokhu libhekana lenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezichiyeneyo ezigoqela impi zomdeni, ukungahlaliseki, ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinje ngekopa, amafutha ezimota, uranium lokunye emhlabeni jikelele. Kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawa amaqhinga ukulungisa indubo ezibhekane loZulu eZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli bebandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa useluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe oseleminyaka edubeka. Amazwi akhasekelwe ngusikhwica mfundo uWelshman Ncube ode uZulu akumelanga akhohlwe ngombhuqazi wegugrawundi owalethwa ngumnankagwa labanye bakhe. Omunye wabekulo mhlangano umnumzana Dennis Moyo udule themba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha mosi nganzethatha abaningi lapha ngontanga okunje ngisho ukuthi khona i-young generation ngibona engani ile future ingcono nxa ikhokhelwa ngabantu abatsha. Ngoba nxa nginanzelela esikhathini esiningi besikhokhelwa ngabantu abadala, abantu ababatsha besuka balutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abasha ngobuningi babo ebesezifundisendaba ngalesi sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota okusinika ithemba lokubana upresident kunye sezihlamisa
unawo amandla kubana lumnyaka athathe intambo zombuso abe ngiyo president wezimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuse eGwanda udizana uPF elathuba lokunqoba emandebeleni lonyaka.
Uchamisa usithembisa okuhle kakhulu ngoba utshenza kalabandlululo bazanga athi uteni amashona ngamashona amandebele uyasibambanisa singabantu. Zani PF yayisenza besithembisa manga. Uchamisa uyasithembisa emadebele uyihope.
Uchamisa oqhube omunye umhlangano emawabeni namhlanje ekuseni uthe okunaza kwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes iza kulahlelwa egodini. Uchamisa obesemapisa izolo uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi emandebeleni ngokwe-Hepate Bridge kusasa. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kuhlelo lo live talk namuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lweAfrica Day ngesikhathi amazwe amaningi awezokazileli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front NPF koBulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU-PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukoBulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela i-NPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabomama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzani PF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafica amabizo abengekho kwathiwa bona they are not in the structure bona bebazakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale. So bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa qakathekisi as abantu abamele bevotele ibandla labo basebethi sebefuna ukujoyina i-NPF ngoba bayizwile ukuthi kuyibandla eliqakathekiswa wonke umuntu. So baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwane basebesifakela ilanga langesaturday last week sasesihamba siyaba bemukela ke bebaningi babe kuma-over 200.
Umnumzana Felix Chindori ohlala kuward 15 koBulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU-PF besiza ku-NPF.
Alright. Into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngokuningi babo ku-NPF and sisazisa lomsebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana Nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njenge-party esanda ukusungulwa, thina asila ntuthwa ngama-primaries esizawenza. We are an organized party. Iphathi lani yokuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase siya ku-election lapha it will be by consensus. Consensus in terms of capability. Abantu ngokwenza kwabo ukuthi khona abantu ezizabafaka ezikhundleni lezi esiyabafaka kuma-different constituencies or whatever it is kuyabe kunge-in terms of capability. Uyakwanisa yini ukuthi uyimele iparty ye-NPF?
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni unkosikazi Eunice Sandi Moyo uncome imisebenzi yobukhokheli bakoBulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazisele umbuthano ukuthi lapho ibandla elizakwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamnxusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona ngoba thina njengabantu abakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakhe bakwazi ukwenzakalayo. Sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni. Simbonge ngokukhulula ilizwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo. Nxa uvele ungafundisa abantu into eliqiniso, abantu bayacina belibone iqiniso. Ongeke uqamba amanga nsuku zonke, bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga. Baningi abantu baphuma kuZANU-PF bebuya ku-NPF, and we are so grateful to those people because they are seeing the light. And we welcome them. Siyabafuna ngobuningi.
Inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi lutholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe ngoba bebona besesele ndima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngumgabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi baveze ukucunuka phezu kokwenzwa kukamsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube, abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni weStar FM. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umkhube uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze anqobe ukhetho. Uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kule ngxoxo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo oweStar FM olwe-263 Express. Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhube ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho-ke umkhube acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe-HIV. UBiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale ukumkhuphe ngokumtshela ukuthi uyahlanya, uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale.
Izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela, angila okudlula lapho. Indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa, angizange ngeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana.
Ingcwethi ecibungula ngezombusazwe umnumzana Ostalos Ndlovu uthi amazwi kamkhuphe aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni, emthethweni abathi defamation of character, ukuthi uthele umuntu istatus akhe kakhulu ungala-proof. Okwesibili into ezwe ngumkhuphe ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla lendawo yokubandlululo, kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS. Njalo kulusizi ngoba kuphuma emuntwini ongu-member of parliament.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukaningi umkhuphe elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumende osembusweni.
Umkhuphe kufuze akhule akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe, ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila legciwane le-HIV lapha eZimbabwe. Lokhu njalo kutshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila lemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asezikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare unobukhosi ngema uyamvikela umkhuphi esithi ubithi nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
Akukhulumileyo umkhuphi akuqondanga, kodwa kungenani ubithi layo uphambanisile. Ngeke uthi uxoxisana lomuntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa, kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Istudio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazwini ensolo aqondise kuye ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzilibazisa ebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter nezinye. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, Gibson Pepe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limkotelo kanti ukuthi inkundla ye-MTNC ngelanga layizolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba yimali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusohlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye, ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebenzi lokhe linjalo. Okungezelelweyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Ibuye njalo kulabo abasemakhaya, ihlanganiswe le mali rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance ke leyo mali.
Ukutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni?
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe emadolobheni, kunjalo sibili. Kanti-ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane nangu phela eyazo ivele ihlezi ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kusho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi iphezulu kancane.
Nxa sikhangele nale i-17.5% izakhuphula okunganani, asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazenze ukutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ubuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu okuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello ke, ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Africa Unite, ingoma kaMuyi uBob Marley sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani. Wathi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla atshiyeneyo koBulawayo bananze usuku lweAfrica Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MTCT umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuduko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngoChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.